kuzwisa ubuhlungu kakhulu lolu daba, kodwa njalo luhle kakhulu ukuthi luphume lube semphakathini ukuze uZulu azi, uhulumende azi, bonke abathintekayo abangancedisa ukuthi kulungiswe bazi. Kusiya phambili kakhozadikazi, ngakho ke ukungalungiswa kuzabe kuwukuthi siyehluleka njengabantu, wehlulekile uhulumende kanjalo. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi lolu daba luthathwe ngendlela eqinileyo, lulungiswe masinyane ngokuba luyalimaza kakhulu. Ukushukuluzwa kwabomama kuyinto embi kakhulu.
Kulolu gwalo lukhuluma njalo ngokuthi kulamazwe amathathu kuphela ase Southern Africa akwanisa ukuthi athathe umthetho we-International Labour Organization ovikela abesifazane, kodwa iZimbabwe ayikho phakathi kwamazwe la. Lokhu libona sengathi kumi njani?
Kuyinto yembi kakhulu ukuthi kube njalo. Bekufanele ukuthi njengabantu abadlula ezimpini bedinga amalungelo, kungabi khona umuntu ongelalungelo phakathi kwelizwe. Ilungelo labesifazana lilungelo loluntu, lokho sithi human rights. Ngakho ke kumele uhulumende akusukumele khona lokho. Zonke nje izinto ezizivumelwano zamalungelo emhlabeni wonke jikelele kumele zenziwe zibe ngumthetho eZimbabwe, kungabi khona okusaleceleni. Ngabe kuphathelene le-torture, ungabe kuphathelene le-democracy, lokubanjwa kwama-election labomama, labasha, labantwana, konke kumele sikuthathe kuzosincedisa ukukhulisa amalungelo abantu bonke phakathi elizweni leZimbabwe.
Kungaba kuyini okwenza ukuthi uhulumende engagijimela ukuthi athathe izivumelwano lezi azifake zibe ngumthetho eZimbabwe?
Kungoba uyabe engahambisani lalokho ezikuchoyo, engavumelani lamalungelo lawo abantu abaphiwayo. Ungakhangela nje isibanga esesithethwe kungazange kwalethwa i-Convention Against Torture. Kukhona lokho kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi akunakuvuqa kakhulu ngokuphathelene lelungelo loluntu phakathi kwahulumeni. Nanxa i-constitution yethu kuwenza kucace ukuthi i-torture, ukuhlukuluza, kakuvumelekanga, asikasithathi lesi sivumelwano somhlaba sisilethe sibe sisebenze phakathi kwelizwe. Ngakho-ke kuyinto enye yalezo zinto okumele sibone ukuthi njengabantu beZimbabwe siyayiguqula, ukuthi uhulumende noma ngophi ngokhona ozayo bonke bathatha izivumelwano zomhlaba zamalungelo ngendlela eqinileyo.